Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 31 Mbimbitho 2023 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Usikomicho jikelele, Commissioner General of Zimbabwe Republic Police, Commissioner General T.G. Matanga, usefake investigation unit, city tina special investigations team.
Amapholisa aweZimbabwe Republic Police athi asesungule uhlangothi oluqondane lokuphatha izehlakalo zodlakela kwezombusazwe esingaba khona phambilini kokhetho oluzayo.
Kuphinde njalo kube isimanga ukuthi kathi ilizwe elinothe kangaka ikakhulukazi kwezembiwayo kuhamba njani ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lisiya emgodini.
Uzulu weZimbabwe uthi amapholisa awekomishini eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumele avule uphenyo phezu kwamacala enkohlakalo aphuma kudocumentary yomsakazo weAl Jazeera. Abe-Associated Press babika ukuba owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uzazethula ezandleni zabathonisa icala lokuba wasebenzisa okungekho emthethweni imali yomkhankaso wokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapholisa athi asesungule uhlangothi oluqondane lokubopha labo abazaphatheka kuzehlakalo zodlakela phambilini kokhetho oluzayo. Athi njalo azabopha bonke abephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabe ZANU-PF kumbe ngabe CCC. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yentathela izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, wokubonisana phezu kwamalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kukaNtulikazi loNcwabakazi lonyaka. Unobhala wenhlanganiso yentathela izindaba eyeZUJ, uPerfect Hlongwane, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukubiza lomhlangano walamhla.
Izakhamizi zilembuzo ngokuthi lezi nhlanganiso zilungisele okunganani ukhetho. Kanti intathela izindaba lazo zilembuzo ngokuthi amalungiselelo asengaphi. So sibone kuqakathekile ukuthi sihlanganise bonke laba.
Isikhulumeli sohlangothi lwamapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obekhona kulomhlangano ulandisa kabanzi ngamalungiselelo asebewenzile ngokhetho oluzayo.
Usikomicho jikelele, Commissioner General of Zimbabwe Republic Police, Commissioner General T.G. Matanga, usefake investigation unit, city tina special investigations team. I-team leyi kumele ibambe indaba ze-violence.
Wengeze ethi kabasoze babe lobandlululo kundlela abazophatha ngayo izehlakalo zodlakela lwezombusazwe kungakhathalekile ukuba umuntu ngowaliphi ibandla.
So sicela uZulu ukuthi asinikeze information. Sicela uZulu ukuthi asebenze lathi njengeZimbabwe Republic Police sonke.
Umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change uthi bazoyicela isivuthiwe kulokho okuchiwo ngamapholisa.
Sileyo zikhalazo eziningi nxa sikhangela ngamapholisa kathesi abantu bethu bayatshaywa bengareporti emapholiseni yibo abasuka bebotshwe.
UMnumzana Bekezela Gumbo uthi kuyinto enhle nxa bezazifeza lezi zithembiso amapholisa.
Amapholisa ajayele ukuthi egcine esesehluleka ukubamba abantu bezanu ababe besephula umthetho ngenxa yokuthi besesaba upresident kumbe besesaba abantu abalephawa abaphezulu kungale e-ofisini kapresident.
Unyathi utshele njalo lumhlangano ukuba amapholisa azoguqula indlela yokudlelana kwabo lentathela izindaba. UThabani Dube oyintathela izindaba esebenza izimele Laye uthi ulethemba lokuthi amapolisa bazalandela izithembiso zabo.
Isikhathini esiningi ama-journalist ajwayele ukuhlangana lengozi esikhathini sama-elections. So kuqakathekile ukuthi singakafiki kusikhathi lesi sibe sikhulumisana lamapolisa sibonisana ukuthi singakuhambisa njani ukuthi ama-journalist ayenze umsebenzi wawo engela ama-problems abahlangana lawo.
Lomhlangano owenzelwe endaweni ye-theater in the park eHarare ungenwe ngabenhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela amapolisa aweZRP, abe-Elections Resource Center Zimbabwe, ERC, kanye loZulu. Okulapho abe-ERC abacele ikhomishini ebona ngezokhetho ukuthi yengezelele isikhathi sokubhalisela ukuvota ngoba abantu abaningi bebengekenelisi ukubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka ngenxa yezizathu ezichiyeneyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ivandla le-CCC lithi kumele kubunjwe iqula lengcwethi ezizimeleyo ezivela phandle kwelizwe ezizaphenya udaba lokuntshontshwa kwegolide izigilamkhuba ezithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa. Inkuthazo le iza ngemva kwefilimu ethulwe umsakazo we-Al Jazeera eveza ukuthi izigilamkhuba lezi zingena njani eZimbabwe le mali engcolileyo etholakale ngendlela ezingekho emthethweni, lokuthi igolide zilikhupha njani elizweni ngudlu zisiyalithengisa eDubai. I-CCC ithi bonke abathinteka kulolu daba kumele babotshwe bajeziswe. I-Al Jazeera yethule ihlandla lesibili lali filimu izolo elilesihloko esithi Gold Mafia, Smoke and Mirrors. Kuleli hlandla umnumzana Ricky Doolan osebenza lesikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Herbert Angel utshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa imali efika ku-US$1.2 billion eZimbabwe etholwe ngendlela ezingekho emthethweni i-money laundering, ziyayisebenzisa ukuthenga igolide zibe sezisiyalithengisa eDubai. Owake waba ngumcebisi kaMnangagwa utshele umsakazo we-Al Jazeera izolo ukuthi u-Angel usethathelwe ipassport yakhe wamiswa umsebenzi ngumongameli. Kodwa namhla isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba yena obikwa esebenzisa elinye igama ku-Twitter wethule umbiko esithi lokho ngamanga aluhlaza. Sixoxe lo lwela amalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Kulusizi kakhulu wabunkomo ukubona izigemegeme ezifana nalezi esizibona zikhitshwa i-Al Jazeera mayelana ngokukhwabanisa i-corruption eyenzakalayo elizweni lethu. Ilizwe leZimbabwe ilizwe esilikhangileyo esilibona ukuthi liya ngokucwila ikakhulukazi nxa sikhangela ize-economy. Kodwa kuphinde njalo kube isimanga ukuthi kanti ilizwe elinothe kangaka ikakhulukazi kwezembiwayo kuhamba njani ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lisiya emgodini, kukati khona ilizwe elifanele ukuthi ngayo thiwa liyazivusa liqhubekele phambili njengalokhu esake sakubona ngaphambilini. Ngoba nxa sisiyakhangela babunkomo isikhathi sifana lesikhathi sako Ian Smith ababe kuma full blown sanctions ngesikhathi lesiyana, kodwa babesenelisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lalililizwe laliphila, ilizwe lalisenelise ukuthi kube lakho konke okwenzakalayo njalo noma lalikuma sanctions lalisenelisa ukuthi lingasupplya i-Africa yonke jikelele ngoba yikho yayibizwe i-bread and basket ye-Africa ngoba yayilamandla, ne-currency yakhona yayilamandla iloba kwakulama sanctions. Umbuzo ohlala kuyiwona lo ukuthi kanti phoke thina kuhamba njani ukuthi ilizwe lethu linga yenelisa ukuthi likhiqize ngendlela efana nayo. Kodwa-ke sekusobala kathesi ukuthi indaba yenkohlakalo yiyo eyimpehlane eyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi lokundlondlobala.
Bakhona Dube abathi njengoba uMnangagwa ekhanya ethinteka kangaka kule filimu njalo lalabo abaphuma kuyo besithi badlalaye, kumele aphume egcikeni atshela abantu beZimbabwe ukuthi okuliqiniso yikuphi. Ubona ekwenza yini lokho?
Nga engumonga meli okoto njenga loku ava mukhala kukuluma ukuthi yena ungumonga meli olalelayo njalo ungumonga meli okoto. Kuyabe kufanele ukuthi azigeze akhulume kube sobala ebantwini beZimbabwe ababekele into eyiyo ayaziyo layo ukuthi iqiniso lalokhu yikuyini. Njengakhona lokhu esikubonayo uzokuthiwa ukuthi ubone umonga meli kule mali isizumbulu thize esama thousand lama thousand US dollars futhi usibhadale nje kodwa ukuthi uhambe uyewona. So kubalwa ukuthi konke zinezinto zelezi eziyabe zisenzakala ngaphansi kwakhe eziyizinto abathi bona nxa bengena embusweni bathi bona yiyo inkohlakalo eyayenza ukuthi begcine bethatha umbuso ngenxa yokuthi babebona ukuthi kugcwele izikhohlakali eceleni kukamnumzana uMgabe. Pho ke nxa kokuthi lokhu ababesithi bakukhipha okwakuseceleni kukamnumzana uMgabe nxa sisiphinde sikubona futhi sokusenzakala kuye manje umehluko wakhona uyabe usungaphi? Yiko kubalwa ukuthi azigeze akhulume atshele uZulu weZimbabwe nxa engumongameli oyazi ukucabangela abantu bakhe nxa engumongameli ofuna ukugayida ofuna ukubusa ilizwe lakhe ngendlela eqotho.
Abathinteka kule filimu ubona bebotshwa yini lalabo abakuhulumende bexotshwa umsebenzi?
Angiboni babunkomo ukuthi ukhona umuntu ozabotshwa ngakho lokho esikubonayo kusenzakala kuAl Jazeera ngenxa yokuthi sesesakubona phambilini ukuthi bakhona abantu kugcina abanye bathumela ibizo bathi catch and release ngenxa yokuthi abantu benza amacala amakhulu beqeda laphana nje babotshwe kodwa kusasa umuntu okhona uzambona esezihambela kungabe indaba zalutho. Okuyinto eyabisenza iyabi iqhuquzela abantu ukuthi baqhubekele phambili besenza ubugwelegwele besazi ukuthi noma ungaziwenzeli noma ungazibotshwe uzavuka ukukhulelwe njalo kusasa. Okuyinto eyenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili lokho licwila ikakhulukazi kweze economy ngenxa yokuthi i-economy ayisebenzi ngendlela efanele ukuthi isebenze ngayo ukuthuthukisa umnotho welizwe kodwa i-economy isebenza ekutheneni ingene ezikwameni zeziporolize nalezi ezilokho ziporta ngaphansi kwakhe umongameli.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilithane. Kusenjalo amaphephandaba kahulumende kanye lemisakazo yakhe alokhe engathuli izindaba eziphathelane lalolu daba. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba wethusele intatheli izindaba esithi zizabotshwa zingalokotha zikhulume ngalolu daba. Amanye amaphephandaba azimeleyo lawo abikwa esesaba ukubika. Abezindaba abe Associated Press babika ukuba owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uzazihambisa eNew York kwabathonisa icala lokuba wasebenzisa okungekho emthethweni imali yokukhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Akukacaci ukuba abaku-grand jury abavotele ukuba ulecala lokwenza okungekho emthethweni balubeke njani udaba lolu ngoba abakwenzileyo akukavezelwa uZulu. Bathe kumele amiswe emthethwandaba okwenzela ukuba athoniswe akwenzayo ngoba kwephula imithetho yokhetho lweMelika. UTrump kubikwa ukuba wahlawula imali ethe xaxa unkosazana Stormy Daniels okucatshangelwa ukuba waya laye emacansini esenzela ukuthi engakhulumi ngodaba lolu ngesikhathi ekhankasela ukhetho luka-2016. UTrump uthi konke lokhu kwenziwa nguhulumende kaBiden owesaba ukuba uzavotelwa ngabantu kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Lokhu ngokokuqala ukuba owayengumongameli abotshwe kumbali yelizwe leMelika. Loba kunjalo ulakho ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change.
Ngithi ke kusitshengisa ke indaba yokubana ke kuqakathekile ukubana umuntu nxa kukhokheli ebe ngumuntu ke olesimo lesindo ebantwini sikhangela ke ama-culture atshiyeneyo lokukhangeleleyo hayi khona ukubana umuntu engumongameli ebe ngumuntu olamacala njalo ebe ngumuntu ke ongelasimo phambili kwabantu
eZimbabwe ke Siziba.
Kuhlukene lesi kubonayo kakhulu kwelakithi okubana ke abayele macala yiba bafakwa phambili ke ungakhangela ke abezanupiphe belama-primary abo abantu ababakhethile ukubana bebe ngama-MP nama-councillors ngabantu okufanele ukubana ke bebe bephendula ke iindaba zabo emadala emapalamende abanye besemajele kodwa ke ubona ukuthi yiba abantu ke abaphiwa isikhundla yiba abantu abahanjiswa phambili kwelakithi njalo liyakwazi ukubana kathi sihluphana ke ngendaba ke ye documentary epumeka uJezira etshengisa ukutshontshwa ke kwemali elizweni. Kodwa kuze kufike namuhla ke akula ke obanjiweyo sokuyatshengisa indaba ye-impunity.
Mnumzana Kefto Stalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ngumuntu ohamba phambili kuma Republicans kulabo abantu abafisa ukuthi bemele lelo ebandla ukhetho lika 2024. Yikho ke yena esithi uyahlukuluzwa ngenxa yokuthi abafuni ukuthi engene esikhundleni okwesibili. Kodwa esikwaziyo ukuthi kulamacala okuthiwa akhona ahlanganela lokuthi wayengabhadali kuhle izimali ku-Internal Revenue Services okwenza ukuthi omunye umanager e-ofisini yakhe ebotshwe egwetshwe.
Wole Zimbabwe ungenzakalani na babanayo?
EZimbabwe siyazi ukuthi kwaba lesikhathi lapho wayengumongameli uBanana abotshwa khona ebotshwela ukuthi walala emacansini labo baba. Kodwa kuthiwa anxa abanye bekhuluma bathi hayi lokhu kwenzela ukuthi engangeni esikhundleni sika Robert Mugabe ngenxa yokuthi abanye babesithi uMugabe kaphume. UThembo Mahati waphuma esikhundleni ngenxa yokuthi walala nomfazi womuntu. Kuthi kunjalo nje sizwa kuthiwa uPresident Mnangagwa ngomunye akade besebenzelana labanye ukuthi bekhiphe igolide elizweni izimali zangkhona zingaphenduki kuhle okulicala elingabophisa umuntu. Kodwa asikezwa ukuthi kuzenzwa njani.
Umnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Boston khonapha kwele Melika. Siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF.
I-America kayimelanga ibone ngantombe mhlawumbe sebeyenze the first in history. Kuyenzakala la ngapha kwile Africa. Vele umuntu nxa usembusweni angithi uvikela ngumthetho iconstitution yakhulumana esitting president ngeke abanjwe kodwa ungenza izinto zakho ukukhona phana ziyakulandela ngemva kwalokho. Khangela nanku sibonile even next door ubaba uZuma kumehlele waze wangena lasejele lokungena sejele sibili. So yinto eyenzakalayo emazweni awe-Africa asonto emangalisayo ngoba lathi siyakwazi ukucabanga ngendlela epheleleyo, siyakwazi lokulandela umthetho ngendlela oyiwo.
Siyakuzwa babathuma, kodwa kusobala ukuba okwenzakale kuTrump kungeke kwenzakale kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Sesibonile abantu abaningi akade besembusweni bebanjwa izinto ade bezenza besembusweni. Sibonile ama-ministers athize amaningi.
Umnumzana Joseph Chuma ukudale le Central Committee kubandla le ZANU-PF ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unkosikazi Kamala Harris umsekeli kamongameli wele Melika namhla ugqibe ukwethekelela ele Tanzania esebulubhekise eZambia lapho azaphetha khona uhambo lwakhe lokwethekelela izwekazi le-Africa. UHarris uncome umongameli weleTanzania unkosikazi Samia Suluhu Hassan ngendlela abusa ngayo enika izizalwane zakulelo inkululeko yokusekela amabandla entando yazo. Wacitha imithetho yokuncindezela abamabandla aphikisayo eyayifakwe ngumuyi owayengumongameli. Siqhiba inyanga kaMbimbitho lilanga lokugcina njalo lapho obekuqakathekiswa abesifazane emhlabeni jikelele ngumanyano wamazwe omhlaba United Nations. Lokhu kwenziwa mnyaka yonke, abesifazane bamazwe achiyeneyo bebephathekile behlangana bekhuthazana besabelana imbono njalo bethuthukisana. Omunye umhlangano omkhulu wabesifazane obuqoqiwe ngumanyano wamazwe omhlaba i-UN Conference on the Status of Women, CSW67, uqhutshwe eNew York City kusukela mhla ka 6 kusiya ku 13 kuyona linyanga. Lanxa kule mzamo eyokulinganisa amathuba ngobulili, bayavumelana abesifazane ukuba kulokhe kulohambo kulowo mango. Sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala Machazi, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ophathekayo njalo ekulweleni amalungelo awesifazane.
ukukhona nje ukutshintsha kancane kube tshintsha kancane ngobani unganazelela lakhathesi izehlakalo ezincane nje ezamabhizinisi omama abaningi abakho kumabhizinisi ngoba kabanamali eyokuthi baphakamise amabhizinisi abo ubuse ubone ukuthi ngoba ngumuntu ongumama eyabe funa ukwenza into enhle elengqondo ibhizinisi enhle elengqondo bese sibuya kube ezombangazi kumbe ezokuba ngumama siphakathi kwamalokishi i-community yethu omama basekhatshana kakhulu basecindezele kakhulu ngakhangela inhlanganiso ezinjengama-residence association wonke nxa kusiyakhethwa omama bacindezelwa kakhulu umama ethemingi ehlule ukuthi angele esikhundleni esikhulu nika ngakubona khonapha besama kukhetho lwebhutha kuminyaka lo owadlulayo sehlule kukungena ngobobaba babengemali bahamba bethenga abantu all-over kwathengwa abantu sehlule kukungena sadliwa kwangena ubaba waba ngu-20 mani ngoba ezikhundleni lathi sifanele singene khathesi
akuqedwa njani khonoku kucindezela
kuza kuqede yithe omama yithe omama kufuze athukuqedi kazisani njengabomama ukuthi lapha kumumama ngomumama bebizanke imbuko enjani asimtheni ithuba simfake bese sihlalisana kaye phansi sikhulumisana kaye simtshengise sikufakile kube phuthakeli kube phuthakeli cela ngiqondise ngoba siyalahlana kakhulu omama siyalahlana sicike ngobaba yeomama kanakuze yeomama kanunje yeomama kani ubaba besethatha i-advantage angene ezikhundleni yitho kumele sikuqedi
nxa sixoxisana labo baba bona bathini nxa libapha lezi zikhalazo ubona hayi liyasincindezela njengabantu besifazane
obaba bathi yithi esivuma lokho bathi yithi esivuma lokho kakhulu ngoba selokhu nxa ubaba esekhampeni akafana bazoba omama babeza abagcwali babantwana bazobasise lokuthi bonke baye emacansini laye bathi yithi kodwa kulabo baba abasisayo ukuthi siphakame besebephanjaniswa yibo bona labomama kakhulu abathanda khonokho ukusekela obaba ngoba kube msezimbili mntanami kube mali kube ndaba zokuya emacansini le usitho mama bethebele umuntu oyedwa azahluleka athi ngathi mina nginganani obaba kuyabahlekisa lokho vela basibali ngenxa yakhonokho basibona nje singabantu abangakwaniyo abangakwananga bese besithathela amathuba ethu yona lami ngoba yitho esiyabe sesizinikeze ezandleni zabo
so singathi ukulinganiswa kwamathuba ngobulili akula kulinganisana kwamathuba lapho
akula ngingaze ngifakwe kuleso kudla kodwa ngabe ndokhe ngikhangelelwa phansi njengomama ngabe ndokhe ngikhangelelwa phansi kube lo mubaba ozabuye ezongikontrola sengifakiwe kuleso kudla abe ngiyongikontrola enjalo esesenzayo okuze ucine nxa ufica nalo mama ongafuniwe beze zinto ucine kulokuxabanye okukhulu emhlanganisweni lasemakhaya kucina kunjalo futhi lasemisebenzini kucina kunjalo futhi
seluleko bani ongasipha abantu besifazane abalaleleyo mathabalala
kumele kube lentshintsho elikhulu kumele omama bahlalele phansi kulezinhlanganiso ezilezimali ezikhangelana labomama kakhulu baba batshintshe ingqondo yabo omama ngoba yibo abazicindezelayo batshintshe le lokhu kufundiswa bafundiswe behlangane nabobaba batshelwe kunabobaba kukhulunywa iqiniso njengeqiniso ngoba isikhathi esiningi ungathi uyakhuluma iqiniso kuthubani muni ye ngakathandi kunjani so iqiniso elihle yikuthi omama sebesathe phansi inhlanganiso lezo-yn zobani zinengi nasemazweni khona ngale kumele babone ukuthi imali iyangena sibili incedise omama ukuthi ibantshintshe ingqondo zabo babe ngomama abazazazi ngoba ngaphandle kokuthi bahlele akulanto engaqonda siyebhodini sempina vele singekho mama siyela khonkani ukuthi umama ngekhitshini umama ngekhaya
unkosikazi Patricia Chabalala Machazi ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ophathe kanjalo ekulweleni amalungelo abesifazane. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo utholakele Ndlovu yena-ke usebenza ekobulawayo asizwe nexoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Utholakele ulesikhathi eside ezomculo yena ke udabuka esikhalangeni akutshela abalaleli ngembali yakho ngamafitshane.
Intombi ezalwa komdanyazana ewuwana ebulilima kodwa ke ngikhulele komabhlana. Isikolo sami lapho engifunde khona kusesewuwana yikho engifunde khona then ukuhlabela ngiqalise ukuhlabela ngo-2006. Kukathi kodwa ke bengingeke ngisho ukuthi ngiqalile khona lapho ngoba bengithanda nje ukuthi ngihlabele lasesikolweni.
Umandloko wasebenza labanye abaculi engakazimeli yedwa.
Ekuqaleni kwami ukuhlabela vele ngiqalele igroupu okuthiwa ngamakholo amahle, kulapho engiqalele khona, lapho besilandela khona umculo ohambelana lo wencwandeni, kodwa-ke thina siyithopha apostoli inkonzo sihlabela nje ngilo bheki kala oseyewalalayo wasishiya.
Utholakele uthi yena wathunuka umculi olodumo olukhulu kungoma zokholo owe-South Africa.
Umuntu engenza ukuthi ngalandela ukuhlabela kakhulu ngu-Rebecca Malope, because ngiyakhangela nginanzelela ukuthi mina ngangivele ngihlabela kodwa ngingazi ukuthi ukuhlabela lokhu kuyinto enganikeza imali or mhlawumbe kube yisifundiso kukhanyela kuma-TV. Mina ngikhulela emakhaya phela, thina kithi kuduza ndasemlageni, so into okuthiwa ngo-TV vele mina bengingakwazi, vele angizange ngabakwazi, ngaze ngakubonela empandeni mishini lapho engafunda khona.
Unesiphiwo Mandlo, njalo umculo wakhe uthakazelelwa ngabantu abaningi. Phosela ilizwi ukubalaleli ungakahambi.
Okunye engathi ngakutsho ukuthi ngumuntu nje ohlabela loba yini, njalo abantu uma bayafuna ukungithola bayangithola nje kuFacebook, kodwa ngisomuntu okhutheleyo kakhulu kuFacebook. Kuyinto okumele ukuthi ngizikhuthaze ngayo, ngikhona ngikhona lapho ngingusister Queen G. Tholakele ngoma yabo. Omunye angazibuza ukuthi uNdlovu velaphi. UNdlovu isibongo sami esomtshado esamisa komoyo. Yimumansingizi. Ngiyalithanda kakhulu, ngiyabonga.
Okwamanje utholakele Ndlovu usengena kwezombusazwe, uthi ufuna kulwela amalungelo abaculi labesifazana eZimbabwe. Ngiyabisilayo kuhlelo Woza Woza Friday. Baraso namnandi kini lonke igama lamu as a Jesus fan.
Sibonge lapho Ezra Chisasibanda namhla ubesiphathele umculi wengoma zokholo utholakele Ndlovu. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukwethulwa kwehlandla lesibili le-documentary eveza inkohlakalo enzakala emsebenzini wokuthengiswa kwegolide ephuma emsakazweni we-Al Jazeera. Isikhathi sethu sesidliwe, isikhathi sesivalelisa sesiligqiba lapho uhlelo lwethu olivalelisayo. Ngise-Washington DC, yimi uMagumede uGaino Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.